Baba Gandhi, okokuqala ngibingelele abalaleli bonke. Umumo okhona eMatsouth walo mkhuhlane eCovid uyayehla, uyayehla kakhulu emakhaya, ngoba sokushisa kathesi. Silokubonga uNkulunkulu ukuthi kungaba kube njalo, uyehle kakhulu ungabi khona, ngoba okwenzakalayo ukuthi abantu bazamile abaningi bahamba bayahlaba injection yokuvikela ukuthi xa uthola lo mkhuhlane ungabi namandla emzimbeni wakho. So kuba ngcono sibili kakhulu indawo eziningi, akusafanisi ngale nyanga le sivela kiyo ka-August. Kube kunzima kakhulu kakhulu emakhaya, umkhuhlane ubuze ngamandla kakhulu. So kwamanje hayi, sibonga iNkosi eyiyo ephakamise ukuthi kube ngcono, singazinjalo ukuthi ungcono bakhona lobo buzagoqela zonke indawo, kodwa eMatsouth kube ngcono kathesi.
Sike sezwa ukubana kulabantu abedlula amakhulu amathathu ababaleke lapho abagcinwa khona kuma quarantine centers. Usunjani umumo?
Baba Gandhi, endaweni lapho abantu abagcinwa khona kwenzela ukuthi igcikwani asebelalo lingahambi liyefika kwabanye abantu, izindawo abazibiza bathi ama-quarantine lapho abagcinwa khona laba bantu. Okwakuqala abantu kakhulu emakhaya engunanzeleleyo thenga singcwaba inyanga ele edlulileyo, saba lo mbuzo kakhulu kubantu kade bekhona be-health ukuthi kubangelwa yini ukuthi abantu basuswe ezindaweni lapho kumele begcinwe khona babe semakhaya, ngoba yikho okubangela ukuthi umkhuhlane ugcwale indawo yonke. Yena kekho lo yedwa umzali ongathi umntanakhe umfowabo isihlobo sakhe sisendlini sisodwa singasakhona ukumuva lapho esihleli khona, ekelo kubana ekiso nxa esiya kuye lowo muntu uthola lowo mkhuhlane. Sahlaba umkhosi sibacela ukuthi bangavumeli abantu, ngoba abantu kade sebecela bethi hayi mina ngingcono ngifuna ukuthi ngiye quarantine ekhaya ukuze beseduze lekhaya. Kakhulu abantu babalekela indlala, ngoba nginanzelele kulezi ndawo enke ngihamba kizo lapho bebancedisa khona ukubathwalela inkuni, ngoba akula nkuni. Abantu laba ngabe kuleyo ndawo kumele befuthe, kumele abantu laba bethole ukudla. So uthola ukuthi kona babekhala ukuthi bafuna ukuzenikezwa ukudla. Ngibe nezihlobo zami zibe zikarantayile sibili, ngazama indlela zonke ukubana manikezwe ukudla. So sananzelela ukuthi kona bagcina bekhulela amanesi kakhulu emakhaya, bekhulela abanikazi bakuleyo ndawo ukuthi thina sifuna ukuya emzini yethu. Abanye bagcine sebebaleka, babaleke umuntu engakasili, amalanga angakafiki. Okunye kunanzeleleyo futhi endaweni eziningi kade bengabacheki umuntu engakwanisa 10 days abasacheki ukuthi engabe saselegcikwane, bayamekele hambe emakhaya lapho kubana ufika igcikwane selingena abanye abantu. So iqiniso abantu bayabaleka.